Namhlanje kwezithathelane labesifazana sicubungula ukuqhakatheka kwesiko lokuhlolwa kwamantombazana ukuthi yalokho izintombi ezigcweleyo na. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngixoxa lonkosazana Victress Mathuthu, umqondisi wenhlanganiso yezinye imbokodo.
Ebo msakazi, njengoba usho nje ukuthi sibonakele emthandazweni wokukhulekela izizwe zonke obuhlanganiswe ngabomdabu, ikakhulu abantu bakamthwakazi, abantu baseZimbabwe, abantu baseSouth Africa, amaZulu ikakhulu, bekulezinye izizwe nje ezifana naboMalawi yabo. Njengoba ukhuluma ngamantombazana la akade bonakala, kulisiko lakwaZulu ukuthi intombazana eseyintombi into esithi phecelezi ngesilungu yi-virgin, engakahlangani lomuntu wesilisa, ingakwesabi ukuhamba ngamabele phandle njengoba babonile. Ngokwesiko lakwaZulu, amantombazana la abizwa ngamatshitshi, avele nje agqoka njengoba abantu bebonile. Njalo amatshitshi kade hamba lesizwe samaZulu, ehamba lamabutho akwaZulu nezinduna zakwaZulu, labomama kade bephelekezela amatshitshi, lathi singabakwamthakazi siyingxenye yakho. Thina njengabantu bakwamthakazi abalesiko elisondelane kakhulu lesiko lakwaZulu, kuyasijabulisa ukubona ukuthi uZulu usalibambile isiko lamatshitshi, isiko lokuhlolwa kwezintombi. Kusenza lathi silangazelele ukuthi ngelinye ilanga lelo siko lokuhlolwa kwezintombi lwenziwe kwamthwakazi. Engithemba ukuthi labantombazana awakwamthwakazi ma ebona into enjeyana, kumele ukuthi ahlabe kumqhwele lawo bakufisa ukuthi babe yingxenye yento efana naleyo. Okungenzeka ukuthi ngelinye ilanga mhla umthwakazi sukwazile ukuthi ume kahle, lathi kulisiko esingathanda ukuthi silenze. Njalo aliyangisi isiko, ngeke siyangiswe lisiko ukuthiwe abantu sesizathi ukuhlukumeza abantwana abangamantombazana. Nxa ungasondela eduzane kwabo amantombazana lawana, uzabona ukuthi bajabula kanjani ukuba ngamatshitshi, ukuba ngamazintombi ezihlolwayo, zintombi ezigcweleyo. Abahlukumezeki ngitsho, bajabule kakhulu ngokuthi basalandela lelo siko.
Lake laba lowenu umcimbi lapho lalixhasana labesifazana abangamaZulu khona ngapha kwele South Africa ukuthi liqhube inhlelo ezehlukeneyo, njalo olunye lalezi nhlelo lalingokuthi kuhlolwe amankazana wontombi bawo. Laqhubeka yini njalo selingaphi kathesi?
Njengoba usitsho msakazi, ngomnyaka opheleyo ngelanga labomama i-Women's Day besihlangene singomama labomama abade bevela kwaZulu, injongo kuyikufundisana lokuthi sazi ukuthi isiko bona kwaZulu njengoba besabamba amasiko baqhuba njani ngokwesiko. Lathi sinje kulokho esikwaziyo sikwabelane labo. Okunye sasikwabelane labo yilo isiko lokuhlola kwezintombi leli. Njengoba sasikhulume labo satshelwa ukuthi kwenziwa njani lokho, thina singabomama asilawo amandla ukuthi sizasuka siye kwamthwakazi sifike sithi thina sesihlola amantombazana. Kulemgudu elandelwayo okunjengokuthi njengoba manje kulobukhosi kulezinduna kwamthwakazi, kumele kuqale kuyiwe ezinduneni, izinduna mbe zidlulisele ebukhosini ukuthi singomama silesifiso sokuthi umthwakazi uvuselele isiko lokuhlola kwezintombi. Esithemba ukuthi angeke benqabe bazokhuluma lalabo kumele ukukhulunywe labo ukuze kwazakale ukuthi kuvuselelwe lelo siko. Singomama singalijabulela. Kunzima futhi ukuthi usiko lolo silwenze lapha eSouth Africa njengoba sisekuhambeni. Ngijabule kakhulu ukuthi phakathi kwamatshitshi la ekade silawo awakwaZulu, bakhona abantwana bakwamthwakazi abambalwa akade bekhona loba nje bese bengabokuhlala lapha kweMzansi Afrika, kodwa bengabokumsinsi wokuzimilela kwamthwakazi. Sebehlangene lamantombazana kwaZulu, labo bayahlolwa bangamatshitshi bazintombi ezigcweleyo. Loba nje lokho bekwenza ngaphansi kwesiko lamaZulu, kodwa oqakathekileyo ukuthi sazi ukuthi abantombazana lawo angumthwakazi. Siwabonile impela ambadlwana abuyileyo kithi azisho ukuthi bona ngokuzalwa bangabakwamthwakazi, balapha nje ngokuhamba njengathi sonke. So okungangokuthi labo bantwana sebejoyine uZulu kulelo siko bangaba lusizo kakhulu ekuthini basincedise, bancedise labanye abantu amantombazana uma kuyukuthi isiko lelo lokuhlolwa kwezintombi luyathi livumakale ukuthi luphinde luqhubeke esizweni samthwakazi.
Lo bekungunkosazana Victress Mathuthu, umqondisi wenhlanganiso yezimu imbokodo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.